ubuhlungu kakhulu ekuboneni umntana wakhe oleminyaka emine 4 years elandisa ukuthi laba bantu bamtshaye njani ngoba bamtshaye phambi komntana wakhe ebabukile. Sisebenzile sibili simbekile kodwa uphakathi ulembuzo babankomo ukuthi abantu bonke abaqanjiweyo ababaziwa abayibo ababesethusela onjengobhebhe u-district chair we-ZANU PF onguye asukuma phakathi komhlangano olo-councilor phakathi umhlangano ebatshela ukuthi bazacatsha izanu iyacatshisa izanu iyabulala onguye njalo kukhanya wabiza lujaha uthuboyi ovela kwesinye isigaba ngenhloso yokuzobulala umazi balokhu abekhona phandle okuze kwayenza ukuthi intsha ithathe yona inyathelo lokulanda ubhebhe emzini wakhe behamba lamapholisa ukuthi abotshwe ngeshwa nje utholakale esebalekile kodwa esithemba ukuthi ngendlela okukhulunyisane ngakhona lamapholisa azasebenza umsebenzi wayo ngendlela umphakathi obakhangelele ngayo.
Akuzange kube lodlakela yini emngcwabeni?
Okodlame babankomo, thina njenge-MDC Alliance, i-Party of Excellence, asikholelwa entweni zodlame. Sikholelwa ekuthenini ingalo yomthetho kumele idlale indima yayo. Loba nje, abazali, intsha, abangane, lesigaba nje, bebebuhlungu, befuthelene. Okwenza ukuthi kwangakhulunyiswana kahle lamapholisa ngoba kade khanya engathi wona asadlala phansi indaba ethi kuzachwayisiswa. Abantu bathi kuchwayisisa njani umuntu simazi. Kahambe esitokisini liyechwayisisa ekhona ngapho ngoba siyamazi ukuthi nguzibani lozibani. Bayenza ukuthi intsha yakhokhela amapholisa ekulandeni ubaba ubhebhe emzini wakhe. Loloba nje simthole engasekho esebalekile ngoba kukhanya kulabanye ade sebemfonele ngapho ekhaya ukuthi kulabantu abamlandayo ngapho wabaleka.